Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesibili mtuaga 7 kumpalagazi 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba pambili.
Yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezijeneyo okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela kumele siziphathe ngayo.
Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo zonke zisebenze naye izikhathi ezikhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-intanethi bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo. Sixoxa lomhlabeleli wamapiano uLala ogama lakhe lokuzalwa nguPetronella Mathipa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu sebexwayise abantu ukuthi bezivikele ngamandla kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhanya usumemetheka ngamandla. Amanani ababanjwa lomkhuhlane aqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu o-Omicron oqale ukutholakala kwele South Africa lakwele Botswana. Lomkhakha usukhona eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya suvuke udlame songazani suhluma ngesikhathi sezulu kuyenza njengokhula oluhlumayo okuthi edolobheni laseGwanda njengama-residency sesingazani sesilokukhathazeka okuthize ngoba suhlasele sungena lezikolo suhlasela lezikolo abantwana sukhanya sebelawo kukhanye futhi lezakhamizi uhlasele. Okwakhathesi awukabi lo muntu osusuke wamthisa umhlaba kodwa abaningi balawo sibili okuveza ukuthi nxa lokuqhubeka siyaphambili ngendlela oyeyona hayi idolobha laseGwanda lizabe selilimele kakhulu.
Bayahlatshwa yini abantu khona ngapho?
Okwakhathesi kuthulisile abantu abaningi abasela jukutsho liyana eyizolo yokuthi bahlatshwe bahlatshwele lo mkhuhlane we-COVID-19. Okunye kukabili okunye kungakuthi wabangazani uyadeda lo mkhuhlane kukanti okunye le mithi yokuhlaba yiyo esuke yaswelakala ezibhedlela lemakliniki okuyikho kuyebangele abantu bagcine sebebona kungasela ncedo ukuthi bavukele esibhedlela bagcine bengahlatshwanga. Kulabanye abahlatshwayo i-first dose abakho lokho besamelele i-second dose elokho bengakayitholi okuveza ukuthi yikho sokwenza abanye abaningi abangahlatshwanga bekuqaleni bahle badonde ukuthi bahambe esibhedlela behlatshwa.
Okuyini ongakuxwayisa izakhamizi siya nje kukhefu lekhisimusi?
Yekela ngithi kubahlali beGwanda kugoqela zonke indawo eseduzane lakhonapha eGwanda. Yekela ngithi kibo yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezijeneyo okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela kumele siziphathe ngayo siyinqabele lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi singasukise sithi siyaphenduka siphenduke sibalutshwane sihambe sibaningi kuthi loba sesifikile ngekhaya. Imidlalo le sijale kuyenza amadindindi iradio ilala ikhala usuku bonke abantu begida singakwenza sikuxwaye kancane ukwenzela silondoloze le impilo eseleyo ngoba abanye basuke batshona phakathi kwethu ngalo mkhuhlane. So kuqakathekile ukuthi nxa sihamba emakhaya yebo yakwazi emakhaya abantu abaningi bebengaqakathekisi kangako ukugqoka amamaski kodwa njengoba thina siya edolobheni siya emakhaya siyahlangana labantu abasuka endaweni ezishiyeneyo asibakhuthazeni ngekhaya ukuthi bayigqoke imaski ngoba silezihlobo ezivela ngaphandle kwelizwe esingakwaziyo ukuthi nxa zibuya zilo mkhuhlane. ngezibuya zingena umkhuhlane kuhle kuqhakathekile ukulondoloza imuli kulabo abazasuka edolobheni besiya emakhaya nalabo abazabecela izihlobo zabo zibavakatshele babuye emadolobheni kuqhakathekile ukuthi nxa bebe emadolobheni sibahlangabeze ngamamask kuthi nxa sisiye ekhaya sihambe sithwele amamask kwenze sinxa sisahlangana nalabo besekhaya sibanikezela amamask bagqoke kwenze sinqabele lowo mkhuhlane sidlale sibe lekhefu elihle siphendule singabaphilile njengoba sihambe siphilile uNkulunkulu uzasisiza singakhohlwa ukudumisa uNkulunkulu lapho esikhona.
Umnumzana Morvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele izihlobo kanye labangane bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini beinternet izolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhele kwele South Africa ngomgqibelo. UMavinga ubeligqweta elidume ngokulwela amalungelo oluntu eZimbabwe laseAfrika jikelele njalo ube ngumqondisi wenhlanganiso yeHuman Rights Watch eZansi yeAfrika. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamashumi amane lambili 42 njalo ushiye unkosikazi labantwana abane. Abakhulume kulumbuthano bagoqela owake waba ngu-Deputy Prime Minister kuhulumende wenkazatho umnumzana Arthur Mtambara owayeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Sevier Kasukuwere kanye legqwetha umnumzana Lovemore Maduku. Bonke laba bachaze uMavinga njengomuntu obezimisele kakhulu ekuvikeleni amalungelo kaZulu njalo bathe ube ngumuntu wabantu. Sixoxele omunye olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
UZulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili esigoqele zonke eyokusishiya kukamnumzana Dewa Mavinga onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elibili amalungelo abantu lase-South and Central Africa. So vele into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke esisebenze naye izikhathi ezikhulu njalo e-inspiration awakithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwela amalungelo kaZulu. So iblow leyiblow enkulu kakhulu yokuthi i-COVID sisithathele omunye wethu singathi kunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje ngiyisibindi sakhe esikukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazamenzani. Njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikilizwa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona engesabi njalo engavuma nokuyithusilwa. Le into eqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi yi-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa ayalondolozwa amalungelo oluntu?
Amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusikisela sibona uhulumende lo ekhona eqalisa ukubusa nje hayi ngingakhuluma nje ngingesabi ukuthi hayi into kazimanga kakuhle nje ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala njalo sikuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespace sabantu ukuthi bakhulume izifiso zabo kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu kathesi vele akusaphili ukuthi vile ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphungusana abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili ku ground unye nalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu ukuthi uZulu uyeqa esuka ebhanini eyamafutha achisayo engena emlilweni ngakwakho
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo kaZulu sixoxela eHarare Selikubonile na ukusemaphephandabeni Ikroniko ithi kulamagalathi angamachumi amahlanu lasikhombisa 57 asehlelwe yiZimbabwe Energy Regulatory Authority ukuthi athengise amafutha ezimota ngedola leZimbabwe. IHerald yona ithi izikolo zizavalwa mhlaka 17 kulinyanga njengalokho obekuvele kuhleliwe. Sogu isikhathi sembiko yenu
Studio 7 salbonani bangane lezihlobo ngezindawo ngezigaba ngamadolobho ngizikude madoda ngilapha kwela sekutswana awu madoda ngidanile nansi izana uphile sengilungiselele ukuya ekhaya ngathenga impahla ngithengele abantu abami lami sengingumuntu sengisiya ekhaya sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days mina nginikwe 10 days ngamakhiwa hawu ngibuhlungu madoda angisayange ebantwaneni bami ngilapha nginje ngoba i-10 days le izaphela ngiku-quarantine singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini hawu madoda bengizimisele lokuya register ukuthi ngiregister ukuvota hawu madoda hayi sekwehlule Studio 7 ake lincede come to 2023 ZANU PF le members zayo zonke out Kamisa and others out Bangilizwe Nkomo Fakanyongolo in Mqondisi Moyo inside ngiyabonga Studio 7 kodwa inhliziyo yami buhlungu madoda amen
Salbonani basakazi laba laleli Studio 7 esitha indaba ezikokothekileyo ezizo esizwa khona zonke zomgaqo linjani lonke mahlaba ezulu lapho elingabe likhona wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi ezimbabwe hayi thina siyancenganxena bakithi ye livike i-corona bakithi khona licathele kakhulu licashele kakhulu sibili ngomageza wemadopo bakithi emadopo bakithi sekuzabuya ukukhampena bakithi sibe ngabantu esibambeneyo singalwi omnye layo le party yakhe ngeyakhe kungabanjwana ngenkani sizwana nini loba sekuwinile kusale omunye lomunye thandana lomunye nothi kulwela abantu vele ongazakumbona emzini wakhe kushiwa le abonthi usweli ingqondo asibekeleni umyila lo muntu akwamthandayo lo milo muntu akwamthandayo ungafamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho madopo yonke nje asibambaneni omnyebe lo mngani wakhe afuna ukumvotela lo myebe lo wakhe manxa ufuna ngibe lo kowakho untshele kuhle ongazondi manxa lami ngisuka lo wami ngoba umuntu uyazikhethela ikokuhle kakhulu nje ukuthi omunye lo munye ezikhethele ngoba lawo ngulekhanda lakho lo munye lekhanda lakho lathi ngiyabonga umageza efumo
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo, ubeloke lisiphathele izindaba ezileqiniso. Siyabonga kakhulu lokho. Kodwa mina ngithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya. Uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le yadlulayo, kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebebaningi kangaka behlukene. Uthi ngabe kuya ngami, ngabe babambisene, ngoba siyakwazi ukuthi enemy yethu enkulu kakhulu iZANU-PF iyayenza abantu bahlukumezeka, badeleleka, badelela izizwe, bahamba amazwe namazwe bezama ukuyaphila khona. Ukuthi ngabe siyabambisana sonke sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one, ukuthi iZANU-PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo, sibambane. Ma bengakulungisi lokho, sibakhiphe ngokubambisana sonke. Sikwathi into esifunayo thina ukuthi lizwe lethu silivuse, siwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo la bekwazi ukuphenduka emakhaya. Ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya, ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni. So mna bengicela ukuthi ngabe kuya ngami, amabandla onke aphikisanayo ngabe kuthiwa ayabambana wonke, abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha akhiphe iZANU esiyaziyo. Okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg.
Hayi, sicela ubonani bantu beStudio 7, iZimbabwe yonke nje ihlangene lapha. Lami ngizama ukubuyikwami umbono njengoba sekungamaholiday kanje. Kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kuthiwa i-MDC, i-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu besiyithanda mpela, ngoba besiyisapota all the way, singalalela iqembu elisiyisapotayo. Kodwa bona uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka, bona abathuli ngani abakho aba-challenge, even bebonisana ukuthi lezana ukuthi hayi le nto abayenza phezu kwabantu korayithi, bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphetheya ngisho labo futhi. Kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi hey iZANU injani njani ngisho kula maye nampa ke maye labo sebeyenza njengana la mazwe aphetheya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi, which means iqiniso ukuthi bona badla la mazwe aphetheya abakho kustrategy zabo bodwa. So izinto ezinjalo ziyahlupha, bengadonsa abantu, bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini. Kulaba fanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibona ukuthi hayi hayi ilokuzini MDC impela i-opposition party eqinileyo. So makunje vele ufana nokuthi akukhanye yabona. So akukho wrong ma abantu bethi kulabo mthwagazi kulabo zapho, iqembu nje ngizwa liphikisa izapho lodwa one yabona, ileleli mthwagazi lethu besithi sizalivotela nalo, akuzwakali ukuthi liyenza njani, kuthuli nje baye phela. Akula nto esingayenza ma bakhokheli bethu besabo ukubotshwa yabona. Ma umkhokheli ufuna ukukhokhela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president, ungasabi noma ungafa ku-right. Anjho into oyawuvele wena usuyikhethile, phela ipolitika sokulusa imbuzi uyabona. So lami ngithi mphawule khona kwabantu be-Studio 7 lokuthi inkosi izangenelela, ngoba khona mayema uthi akhaya afanele selime emakhaya, abantwana bayavota emakhaya uyabona. Asidli ipolitiki phela thina, so singasebenzisi thina kupolitiki. Abazama ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kuba umhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele mhlaka 7 kulinyanga, labakhokheli bamazwe atshiyeneyo ngesikhathi kule mibuzo eminengi mayelana ngombuso okhululekileyo elizweni lakhe. Umsakazo munye uthi njalo inkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni zeKhartoum kweleSudan izolo zisola ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lweMelika. uhulumende uthi iziphathamandla zaleli lizwe azisoze ziphatheke emidlalweni ye-Winter Olympics ezaqhutshelwa kwele China ngomnyaka ozayo ngoba ele China lisephula amalungelo kazulu. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende weMelika uJen Psaki izolo. Usakhi uthe iMelika ithethe leli nyathelo ngoba ikusola kakhulu ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu bohlobo lwesiMoslem elithi kwenziwa iChina esabelweni seXinjiang. IMelika ithi okwenzakalayo kulindawo ngombhuqazwe osegcekeni igenocide ngesiNgisi. Abadlali beMelika bona baza kuya kulemidlalo bebodwa. Ele China lithi lilakho ukuphindisela. Sixoxele intatheli izindaba uSimbarashe Nembaware.
Kumele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina ziyaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kule ngisuku emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo le yama-Olympics leyo iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu. Besemenshina ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje kule amalungelo abantu abanjani ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa yiChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizayo kilo kuma sports law but nxa isiphathamandla seChina lokhu mina ngibona ku into engangiyise lisobuthongo ngoba abadlali beAmerica bazabuya kuma Olympics law azenze leChina kuzasakazwa kuma television yeAmerica kusuka eChina. So for iChina ambona ngoba into eba ingaba sibuhlungu ukuthi isiphathamandla seAmerica azibuya ngayemhlanganweni ukudiscussa into zama Olympics hayi but for America leli lithuba lokuthi ikhumbuze aba umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Alubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholithi iChina ingahlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyowafunekayo bazaathenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela kodwa ma ungafika esigabeni sokungazani lokhu ma ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuze iphindisele ngibona iChina isebenzisa amandlayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eminingi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni nale ye-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa idizayinwa e-America iyolungiswa eChina ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile eChina. Okwenza ukuthi ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi ngase Africa sithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphileyo. Kodwa ke iChina uma singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components. Osokusho ukuthi ke i-iPhone isiduri ukulungisa. Okusho ukuthi ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone ebesiduru kwedlula amafoni wonke abo Samsung abo Huawei. Okusho ukuthi ke ibhizinesi ye-iPhone injani isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America. Ama-components, ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduru ukulungisa ini ama-MacBook, ama-laptop ini okufunakala ngathi e-America. Oku-encourage ukuphila esikhathini sama ese-internet kufunakala izinto ezinjalo. So i-China ingasebenzisa amandlayo kulezo zinto.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba njalo uhlaziya ngenhlalakahle kazulu. Sixoxela ekwele South Africa. Sizigqibe ngengxoxo esiyenze lomhlabeleli osacathulayo uLala ogama lakhe lokuzalwa ngoPetronella Mathipa. Ungena enkundleni ngengoma ethi Nakupenda.
The way you touch me, the way you love me, I go crazy. When you look at me, I go crazy.
ukuhlabela ngiqale ngo 2015 ngobulawayo bengisenza i-hip hop ngake ngayenza le house music ngingayenza le afro jazz so ngisuke kobulawayo ngaya eHarare lapho engenze khona i-national certificate of music eZimbabwe College of Music ngo 2018 ngisuka lapho ngabe sengikhipha i-EP elengoma ezingu 6 ezimbira and then ngasuka ngasengihlangana no-DJ Jeps lo obengisenza laye amapiano so besirekhoda since February and lama senguza ngo 2 aphumileyo eyokuqala ekuthiwa ngomonati iphume ngo-May this year lapho ebengifeature khona engomeni ka-DJ Jeps ingoma le ekuthiwa ngomonati Kilo Edikenzo from Uganda and there is also Speedy from South Africa Uyibongo Muffin and then the second song is called Nakupenda which is my song it features Edikenzo as well and there is also Uston Uyibongo Muffin
Kujua masuka tutandike kitanda Ngoma nzitu mizuka imepanda
izalate eligcweleyo libuya nini
ngiphuma ngokuphela kwenyanga end of November sikhipha i-EP lamapiano le-house and then next year sizakhipha i-album eliyabe linabahlabeleli abashiyeneyo lile Masaka Kids kulo Anita Jackson from Zimbabwe Fuyo Brown from Zimbabwe Jassy he is now based in South Africa Debs from Bulawayo there is also DDP kulabahlabeleli abaningi abazabe feature ku-album lona leyo so abalaleli bengakhangelela ingoma eziningi
abafuna ingoma zakho kumbe abangafuna ukuxhumana lawe bakuthola njani
bengasubscribe kulala music ZW kumbe bengidinga ku Instagram is lala music official ngiyabonga
le ngethi Monati lakhe lokuzalwa ngupetronela Matipa ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19 abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini beinternethi izolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibe ni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamili Nkomo.